okumangalisa ngibengathi umbuzo waqala ngaba ngokuthi kanti vele ugwalo lona lolu luphume njani ukuthi luze luye ngena ezandleni zalaba bezindaba abepolitiko yongaba ngumbuzo omkhulu kungabe kuyikuthi engxenye omunye ujaji yini ubengathabanga ngalolu daba wasedlulisela ugwalo lolu kwabezindaba yini kasazi kodwa lokho hayi engxenye yindaba encane kule ndaba yona le esikhone ukuthi abesifazane sebethathelwa ilungelo lokuthi benelise ukubana bakhiphe izisu ubana umthetho wona lo Roe versus Wade kungumthetho wabekwa nqanye balimbalo ngani sokuyi 50 years ago ukuthi abesifazane bayenelisa ukubana nxa umuntu engabona ukuthi akenelisi yini ukuthi azithwale kumbe ayenelisi ukuthi alethe umntwana lapha emhlabeni ulelungelo lokuthi akhiphe isisu abanye bayakhipha izisu ngoba engxenye umuntu uyabe ebanjiwe esingathi i-rape abanye bayakhipha izisu engxenye umuntu kuyikuthi uyazibona ukuthi kasozenelise yena ukuthi agcine umntwana kodwa bembona njalo ukuthi kwamanye ama-states besokufakwe isikhathi sokuthi nxa umuntu engazithwala kwedlule kumbe sithi inyanga kumbe ngithi amaviki angu-15 kasenelisi ukuthi akhiphe amanye ama-states abefake imithetho enjalo ukuthi isisu kasikhitshwa nxa sesedlule amaviki athize abavumelanayo lapha ngama-justices kumbe ngithi ngabo-judge abangama-Republican yibo abakhanya besiya phambili ngalolu daba ngingazi ukuthi kutshoni kwabesifazana kumalungelo abesifazane lapha kwale Melika kodwa kungaba yinto enzima kakhulu nxa kuyikuthi bazalithathelwa leli nyathelo ntungamilisi ngazi ukuthi kuzaphetha ngani lolu daba mbone lo uPresident Biden la esithi uzazama ukuphikisa sabona njalo uSpeaker uNancy Pelosi laye labanye bakhe bekhanya abangama-Democrats bekhanya bevuma ukuthi hayi lokhu kuyinto ezaphambanisa izinto eziningi ezathathela abesifazane ilungelo labo lokuthi bakhiphe izisu
njengoba kuvotwa kukhetho lwamalunga ePhalamende ekupheleni komnyaka ubona isinqumo lesi isisiba lomthelela yini kulolo khetho sisenza abantu bavote beyamele kuhlangothithize
udaba lolu olwe-abortion ludaba olukhulu kakhulu uma kukhangelwe indaba ezama-elections kumbe kuyisikhathi sokhetho ngoba abamabandla bakhankasa ngalo so sokulungiselelwa ama-midterm elections lawa kukhanya ngani-ke ama-Republican azakhankasa ngokuthi umthetho lo ususesulwa ama-Democrats asazi ukuthi azakhankasa esithini lapho kumbe labo bazabebelwisa ukuthi umthetho lo uhlale ukhona ungesulwa ngibona inhlanganiso eziningi ezabesifazana lapha kwele Melika ziyawufuna kakhulu lumthetho ukuthi uhlale wolokhe ukhona so angazi ukuthi kuzahamba njani khonapho lokuthi abantu bazavota bekhangele kumbe bazavotela ama-Republican ngoba besulela umthetho kumbe bazavotela ama-Democrats afuna lumthetho uhlale ulokhu ukhona khonapho ulokhu usebenza elizweni lolu ludaba olukhanya luzahlupha sibili ngoba bengibukele lami izindaba namhlanje ngisizwa hayi abesifazana bayakhonona bayakhonona sibili besithi umthetho lo oka-Roe versus Wade kumele uhlale ukhona ukwenzela ukuthi abesifazane benelise ukukhetha nxa umuntu engafuni ukuthi alethe umntwana lapha emhlabeni asazi sizabona ukuthi kuzakuyanga antsho ngesindebele kuthiwa sizabona ukuthi kuzawela ngaphi indukulo xa kuxawa.